sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 25 kuLwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars.
Indaba yokuthi sizame ukuthi sibe lokwadla loluncane ukukhombisa ukuthi sisebenza njani, kuzadlelana njani, njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho soengathi ngesikhiwa siyadevelopa i-strategy that will form ama-programs, ama-interventions in the informal sector.
Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo koBulawayo bathi basebenza lekhansili yaleli dolobho, uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho. Umongameli Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni, amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela nanku umnotho uqhubeka ubhidlika. ele-South Africa lithi aliyikuvuselela ama-special permits aphiwe izizalwane zeZimbabwe ngomnyaka ka-2009. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube namuhla wethule uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-2022 national budget engena ku 923 billion Zimbabwean dollars. Uncube uthe uhlelela ibhajethi ehlose ukulungisisa inhlupho esibhekane lozulu, yikho nje phe ugatsha lwezemfundo olokulima kanye lolwezempilakahle imali enengi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Esethula ibhajethi ye-923 billion edayela ePhalamende namhlanje, uNcube uthe lanxa imali efunwa zingatsha ezehlukeneyo zikahulumende inengi kakhulu kulalelo abahlele ukuyibuthanisa, i-85.7 billion bazadinga ezinye indlela zokuyithola leyo mali.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements. This deficit of 76.5 billion Zimbabwe dollars amounts to 1.5% of GDP.
Ugatsha lwezokulima lwabelwe i-124 billion RTGS, ukuthi olwezempilakahle lwathola ama-billion edlula alikhulu 117 RTGS, olwezemfundo lwathola afanayo. Ugatsha lwezebutho luthole 65.5 RTGS ama-billion, ukuthi ihofisi kamongameli ithole ama-billion angu-32.3 RTGS. Ugatsha lwePhalamende luthole 14.6 billion, olwezabadubekayo i-social welfare luthole 19.4 billion. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Pride Mkono uthe uhlelo lwebhajethi kalukhangeli indingeko zabayanga.
Ibhajethi ethulwe nguProfessor Mthuli Ncube onguye uMinister of Finance and Economic Development namhlanje esithi unika imali eningi kwezokulima ize agriculture njalo ifaka enye kwe education le health hayi lawo ngamanga nxa singakhangelise kakhulu ngoba singakhangela i health ithole isilinganiso esingaba yi 14% national budget leyo esho ukuthi ingaphansi kwa budget declaration
lokho kusekelwe ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe
into ngono uthi uhulumende unike izimali ezinjengalezo ku education le health kodwa ezikhathini eziningi siyabona ukuthi izimali eziningi ziphelela ku-administration so ithemba engilalo yokuthi imali le izangena kuma-programs azanceda abantu hatshi i-administration eyokuthi abantu bathengelane izimota lokubhatalana izimali ezingatsho lutho eziningi-ningi kuma-senior administrators
unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU umnumzana Jafet Moyo uthe bakhala ngeholo ukuba ngabe lihlawulwa ngedola lemelika
uhulumende ke indleko zakhe zonke nje ziza kuba ne-currency eZimbabwe izim dollars so akula ma-American dollars ke kuholo lezisebenzi kodwa ke lokho akutsho ukuthi njengezisebenzi sesizakhohlwa ke ukukhuluma ngendaba esiyikhathazayo thina njengezisebenzi sizaqhubekela phambili ke simazisa uhulumende sikhankasa njalo simazisa ukuthi ke imali abhajetha ngayo asiyomali ke engasida njengelizwe
Uncube uphinde wakhweza isibanga sabantu ababanjelwa imali ye-tax isuka ku-10,000 isiya ku-40,000 RTGS. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngamalunga amaningi edale lephalamende kodwa isola isilinganiso semali eyabele ugatsha lwezempilakahle ngalesi sikhathi ilizwe lokhu lingekenelisi ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ibhajethi eyethulwe namhlanje edale lephalamende izahlaziwa edale lephalamende ele-National Assembly kanye lele-Senate andubana ipasiswe ukuthi iqale ukusebenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kodwa luthi kutholakale abangamashumi amane 40 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamashumi edlula amabili 22,638 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,757. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi phose ezine 3.7 million. Abayizigidi phose ezintathu babo 2.8 million ngabahlatshwe amajekiseni womabili. Abaqhuba amabhizimusi asathuthukayo kobulawayo bathi basebenza ndawonye lekhansili yaleli dolobho uhulumende labanye ngenjongo yokukhuphula umnotho waleli dolobho ngaphansi kwendikimba ethi Bulawayo Informal Economy Enhancement Strategy. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association eyiyo ekhokhela lolu hlelo umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni uchasise okunengi kungxoxo ayenze lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sizama ukuthi silungise ugwadla olunjalo oluza kukhombisa ukuthi inhlanganiso ezisebenzayo Bulawayo City Council, i-Ministry, lama partners ethu nje sasebenza njani ukuthi silungise indaba ezimqoka ezimayelana lokusebenza kwabantu abasebenzayo koBulawayo. Indaba leyi indaba ukuthi sizame ukuthi sibe logwadla oluncane lukhombisa ukuthi kuzayisebenza njani, kuzawadlelana njani. Njalo iphupho esilalo futhi njengedolobho sibambene sonke nje njengabantu abalokukhathazeka kumbe abalokutsho lokusebenza kwabantu abasebenzayo kuzaphuma njani eminyakeni embalwa ezayo. So engathi ngesikhiwa siyadevelopha i-strategy that will inform ama-programs, ama-interventions in the informal sector and thinking that besikwenza lokho sikhangelele ukuthi imingcele izayo.
Sesibuyela kuleliyana ibhuku elithe lizabalalo. Lingabe limometheni?
Kumele umqoka ukuthi lokuvumelana ekutheni kumele kulungiswe indawo zokuthengisela zenzwe zibe khona, ezikhona zifakwe izinto eziqakathekile ezifana lama-toilets, ezifana lamanzi. Okunye okumqoka ukuthi abantu bathi uhulumeni wesabelo i-local government yakoBulawayo kayizame ukuthi nxa abantu bethe ba-apply ukuthi bafuna ama-license ukuphangiswa ukulungiswa. Okunjalo kuphumule ukuthi abantu bathe khonana akube lenhlelo ezithize ezimqoka ikakhulukazi nxa ukhangelwe amalungelo abomama kumbe izinto ezihlupha omama ezifana lokwelezempila kahle zabe sithi ngama-health issues. Ekutheni-ke omama bavuka besiya emkango besiyathengisa ekuseni bese bekhohlwa-ke kumbe bese bengatholi usekelo lokuthi nxa besebenza laphana bekhangelwe sithi mbe ngama-breast cancer kuhlele thize abamama abahlangana layo. Uthola ukuthi umama sevukela emkambo isiyasebenza kodwa kwalakhathi sokuthi aye esibhedlela ayehlolwa. Abantwana abomama abasebenzayo babesebenza but kungala ndawo zokudlalela esikhathi ama-playstations. Kule ndaba zokuthi ingcekeza ephuma laphana ekusebenzeni esithi i-west iyapha ukulahlelwa nje ndawo zonke. Okunye ukuthi akube nenhlelo zokuthi nxa ingcekeza iphumile kayibanjwe kuhle kwezwe lokuthi ithiwa i-recycling reduce. Lokunye okuthize lokuthi nje nxa abantu besebenza laphana amagesi ahamba uthole ukuthi sokumnyama bekulamanzi engathi ama-green solutions ama-solar panels afakwe ukuze abantu bathole amanzi even amagesi engekho nxa umuntu ethengisa ama-vegetables ehlisa akwanise ukugeza izandla. Ngathi izinto ezimayo ezimqoka kakhulu lokuthi-ke abantu abazisebenzayo babambe esithi i-fourth industrial revolution ekutheni abantu abathengise kulenjini lapha abathengise ku-social media njengoba nxa uzavalwa kule COVID kunje nje abantu abengahlali ukuthi hayi sekuvaliwe basasebenzi basebenze ukuthi bathengise kulenjini lapha.
Lo ngumnumzana Michael Mhlahla Ntiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ngwele Melika namhla bananza ikhefu le-Thanksgiving elaqala abamhlophe belesikhatshana beselizweni leli labo bezidla khona labadabuka eMelika okubizwa ngokuthi ngama-Native Americans. Ikhefu leli kalifani lelanyakenye okumemetheka khona okumangalisayo igciwane le-COVID-19. Abantu bazivalela ezindlini ngesikhathi leso, abaningi bananza usuku lolu ngokukhuluma lezihlobo labangane enkundleni zokuxhumana ezinjengezoom. Lo nyaka i-American Automobile Association ibika ukuba kulabantu abafika izigidi ezingamajumi amahlanu 53.4 million abathekelela izihlobo labangane besebenzisa izindizamjina lezimota. Kukhangelwe ukuba ukuthwalwa kukazulu zindizamjina kuza kuba kuzinga eliphezulu lonyaka loba lilokhu limemetheka igciwane le-COVID-19. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umongameli Joseph Biden unanza ikhefu leli lomndeni wakhe eDelaware. Inkampani yezindaba e-Agence France Press ibika ukuba umkhokheli wakole Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ulwisana lamacaca awe-Tigray afuna ukuhluthuna intambo zombuso. U-Ahmed kubikwa ukuba kulwisana lawo ezigangeni lamasotsha akwele Ethiopia. Amalichatsha la asaseduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. U-Ahmed ubiwa ukuba kulwisana lawo ezigangeni lamasotsha akwele Ethiopia. Amalichatsha la asaseduzane lesigodlo selizwe leli i-Addis Ababa. Uyaxokozela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kwele-Libya lapho igqweda elikhulu lelizwe elenze isinqumo esokuthi uSaif al-Islam Gaddafi, umntu kaMuammar Muammar Gaddafi, akumelanga ancintise kukhetho lolu ngoba wagqwetshelwa ukuba waphatheka ekulwisaneni nalabo babefuna ukukhulula ele-Libya. Akwaziwa ukuba uzakwenzani ngalokhu okulapho ukuphazamisa ukhetho lolu. Umuammar Gaddafi owayengumkhokeli wakwele-Libya wabulawa kabuhlungu ngamalichatsha aginqula uhulumende wakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine engene embusweni izolo. Abamabandla aphikisayo besithi usehlulekile, nanku umnotho uqhubeka ubhidlika kanti lamalungelo oluntu lawo engananswa. Kodwa abebandla lakhe leZANU-PF bathi zinengi inhlelo zentuthuko aziqhubayo njalo bathi lamalungelo uyawahlonipha. Umnangagwa ungene embusweni mhlaka 24 kulinyanga ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ekuthotheni lokho olube khona olokuqhethe esibelalo kube nokuthatha olukhululekileyo kungokwakuqala lokho esikubonile senzakala nanxanje kwathi ngemva kwakhonokho kwasekusuka khona lokwanokwenzakalayo ukuphila kwabantu okwakunganani lokhetho kodwa kwashibe impumela ama-results esephumile ekugcineni kwakhona. Lokwana kwayenziwa ngabantu nje abagangileyo babefuna ukungcolisa uhulumende ngaseneso sikhathi. Nalaba abakwenzayo bakwenza nje becele bejonge ukungcolisa uhulumende, yibo Mnangagwa wabala i-commission owayibumbayo ukuthi ikhangele ngodaba lololo ukuthi kuvezwe ngobala ukuthi uZulu abekwazi kwayenzakalayo. Bese ngikhangele ukuthi hawu thina njengamathebelele nrejin ngithanda ukuthi ngithi kunenge sesikubone besokwenzakeleki ngakuleli cele akade kungenzakali izolo uhulumende lwana ope ade khona ekhokhelwa ngomdala. Sibonile ama-projects amakhulu esungulwa lapha ku-region. Sibonile umongameli evakatshele indawo zena eziku-region. Ngensuku lezi vele ungani usehlala khona ngapha ku-region, umathebelele nrejin elandelela ama-projects amakhulu ayiwo asungulileyo akhutshwa nguye uhulumende. Ukudiliza kulula kunokwakha. Ukwakha kunzima kakhulu. Kuzothatha isikhathi omnangagwa ukuthi eshathelele leyi uyithethe vele ifile. Kodwa into engathi iyasiphambanisa nje kancane kakhulu ephambanisa uhulumende kamnangagwa yi-corruption engiyo njalo engancediswa ngamakhoti. Amakhoti lesi sifo xaso abantu bengayenzi izinto ezingayisizwa amakhoti esikelahlele ngayo. Yikho ezinto ezinjengazena ezikade zikhona kade ezishutileyo kodwa singakhangela ukuthi imizamo iminingi yokuthi ithuthukise impilo zabantu esiyenziwe yi-Second Republic.
Nansi indaba baba Ndlovu yamuzwe yakhuluma ubaba uGawule.
Ngimlaleli uyakhuluma kaGawule kodwa eqinisweni-ke i-Second Republic le okhuluma ngayo akulanto ivine yodenzi le. Wathembisa i-re-engagement le-international community ukuhlanganela ukubuyela kubo-Commonwealth. Bayisileki kuleyo ndawo ngenxa yokuthi amazwe aphethe-Commonwealth le-international community bakhuluma ngokuthi ilungelo lomuntu kalihloniphe eZimbabwe. Kwenzakale sitshilo la uGawule ukuthi-ke amasosha kahulumende adubula-ke abantu-ke mhlaka-1 Agasti ngemva kokhetho luka-2018. Akulanto esenzakalayo yebo kanti i-commission yabuya umamhlanto wayikhokhela yaphuma laphuma lakho kodwa akayi-implimenta phela lokho kufake kwi-strong room i-report liyana akayi-implimenta. Sikhangele i-economy, i-economy ngendlela eyayithe ngayo kuphuma umgabe yayingcono kulalokho esesikubona namhlanje ngoba isinkwa basesithenga nge-90 cents, i-fuel yayiyi-90 cents njalo. Kathetha i-fuel $1.45 i-America, so kutshengisela ukuthi-ke i-economy le umnotho elizwe uyawuthehla kodwa-ke i-disposable income iyancipha. Abantu lokhe bahola izimali ezinangi, ngakutshela umangalo ukuthi-ke ababalithi kakhulu headmaster lokho bekhola ama 34,000 imali less than $150. Bese sikhangela i-corruption akhulume ngayo. I-corruption ibona isenziwa ngabakhulu kuzani uphihlo lohulumende bese bebanjwa bayekelwe njengamakhiwa lana aphiya inhlanze khona ukuthi kube bamba ngayo bamba ayikhiphe ngokuyena ayijikela ayibisele emanzini itsheze futhi ivuyele libe chacha phansi. Yikho abakwenzayo sababona amaminista bebotsha kodwa lawo maminista sabona bekhululwa kwaphandle. So sibona ingazathi-ke i-corruption-ke andalo uhulumende okhona i-worse i-poverty kuhlupheka kwabanye phambili-ke akulabungcono obukhona bese kusithi-ke le-international engagement sibona ingani yehluleka ngoba i-international engagement abafuni mazwi kodwa bafuna izenzo zomuntu.
Baba Gawule, kundaba zamalungelo lapha bakhona abasolayo abathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe ngoba abantu basahlukuluzwa bayabotshwa njalo nje. Ungathini ngalokho?
Akulamuntu ostate njengomuntu oseZimbabwe. I-security yeZimbabwe lapha abantu bazikele lapha kuleli lizwe. Asikhangele into eyenzakala eSouth Africa. Abantu bathishwa ngamatasu. Bayabulawa bezihlulwa besenza ngaliso kuzonke kanti kuthiwa izinto ze-human rights human rights angikwazi amalinto amezwa iqaliselwa ngayo ama-human rights masikhangela amazwe amanyanjango South Africa nale abantu babulawa suku zonke barethwa suku zonke izindwana abafazi barethwa khona ngala ama-kgs nekgs ayisicabelayo ukubisa ende ingabe ngikhangela kwezinye indawo abade senza khona abantu lokulala abantu obulawa olinyamazayo akutholakale elizweni lezimbabwe ukuthi human ama-human rights okhulunywa ngawo kathi ezimbabwe ngama-human rights kukhulunywa ngani bakhulunywa ngama-human rights ngikuni ingani ngangikuzwisisi yokuthi ama-human rights ulungelo loluntu lumezwa njani ngaso kuzezezimbabwe lishiyana lamanye amazwe okumezwa kwabona.
Baba Ndlovu, kuthiwa yananzwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Uyamuzwa ubaba uGawule?
Yebo, uGawule kumele ayehlukanise i-criminality yenzakala e-South Africa kasohulumende ongananzi ilungelo lomuntu abantu abangama-criminals izigebenga ezenza khona lokho bakhuluma ngabo. Ikanti eZimbabwe i-state-sponsored violence ukuthi-ke umongameli elinye ibandla eliphikisa uhulumende ibandla elikhulu elaziwayo umtshamisa ma ehamba kuba la ma-taxi amthayayo agcinisi abhloke imigwaqo yini ilungelo loluntu esikhuluma ngalo.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Ubexoxa endawonye lelunga le-ZANU PF umnumzana Belief Gawule. Uhulumende weli-South Africa wazise namuhla ukuthi kasoze avuselele ama-special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu ngomnyaka ka-2009. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba namhlanje ePretoria, umphathintambo ofisini kamongameli umnumzana Mondli Kungubele uthi idale labaphathi ntambo selithethe isinqumo sokuthi amaphemithi la ngeke esangezelelwa iminyaka ekupheleni kwawo mhlaka 31 Mpalakazi lonyaka.
Cabinet decided on a 12-month grace period at the expiry of the current Zimbabwe exemption permit. During this period,
abalamaphemithi laba sibapha umnyaka ogcweleyo ukuthi badinge amaphemithi olunye uhlobo nxa bengihluleka babuyele kubo.
At the expiry of this 12-month period, those who are not successful will have to depart the republic or be deported.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule kudane okukhulu ngalesi simemezelo. Yesikhulume senhlanganiso yeZim Imbokodo unkosikazi Corence Mukhosi Ncube uthi kuzadala uhlupho olukhulu ebantwini abanengi.
Kusiphatha kabi kakhulu. Lokhu kungahle nje kwehlele abanengi ekuthinini balahlekelwe imisebenzi. Abantu bazathi nxa sebelahlekelwe imisebenzi okulandelayo yibugebengu ukuze bakwazi ukuziphilisa. Kubuhlungu kakhulu. Sokusithi ngabe kuthiwa bazamele mhlawumbe ukuthi bafake noma embili kodwa lokho eminyaka ize besinikeze owodwa ukuthi sibone ukuthi senze njani.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekungathi sekujeziswa labo abebelesifiso sokuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
loko kusethuse kakhulu government of South Africa bangumele ukucabangisise ngeyindlela khona lokho ukuthi hawo abantu sibaziyo ukuthi laba bantu bakuphi basebenza kuphi bahlala kuphi lama phone numbers asilasi kwazi ukwa controller siba sikuma sibadinga siyakwazi ukubathola kodwa igovernment of South Africa iyarubanikeza kodwa kunabantu abambona 5 million abagcwele elizweni labo kuyela bangazi lokuthi benzani banani bengena vinde fingerprint yabo
umgcini hlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi mine ngibuzo abasaselayo ngalesi sinqumo
esizakwenza njengobukhokheli beZimbabwe community in South Africa le African Diaspora Forum yokuxoxisana lohulumende weSouth Africa ukuthi sizwisise ukuthi kuyini okwenze wathatha leso sinqumo singathola leyo ncazelo sibone ukuthi sizaqhubeka sisebenza sisiya phambili sisenza njani ukuncedisa labo abanelisa ukuthi bangene kwamanye ama permit lokuthi mhlawumbe kakula enye indlela ezaba khona
yesikhulume sebandla lezaphu umnumzana Kanisha Sinkala uthi sekuyisikhathi sokuthi kubhekwe phambili
into enza igqugquzela ukuthi abantu kaba applyele wona lawo ma permit ukuthi kaba applyele kaba ngaveli balahlela ithawulo bathi kuthwe le isiphelile kusho ukuthi kuphelele kodwa akuphelanga konke kodwa ke njengozaphu siyabonga ku South Africa usigcina isikhathi sonke leso njalo lethuba lele selikhona esithi abantu babalithathe
ama permit la apiwe izalwane zeZimbabwe ebese South Africa ngokungekho emthethweni o 2010 abebapha imvumo yokusebenza ukufunda lokuqhuba amabhizimusi aphinde avuselelwa ngo 2014 aphindwa njalo ngo 2017 phakathi kwawo bakhona abebethethe incwadi zokuphephela kodwa bazibuyisela ngoba amaphemithi la ebavumela kubuyela ekhaya. Bakhona njalo abebethethe izithupha zakwele South Africa ngokungekho emthethweni abazibuyiselayo sebethatha amaphemithi la. Imizamo yokuthola kuphawula kumeli weZimbabwe kwele South Africa ibingakaphumeleli ngesikhathi sokwethula lolu daba. Melisturo 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso kumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule i-budget ka 2022 namuhla engena ku 923 billion Zimbabwe dollars. Uhulumende weSouth Africa uthi akayi kuvuselela ama special permits aphiwe isizalwane seZimbabwe ngomnyaka ka 2009. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise iminyaka emine izolo engene embusweni amabandla aphikisayo esithi uyazehlulekela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.